Salibonani babagande, salibonani ngisho labalaleli bonke. Ye, lami ngiyakuzwa lokho ukuthi kusiyachaya uJulayi uhlelo lolu kumele luqale. Ye, mina nxa ngikubhekile, mina ngithi udaba lolu olwegugu round bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu nje wana yena uhulumende vele selubekile wabeka le budget yakhona. Hayi, mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke kabasukume bahambe bayekhuluma. Isikhathi sokwesaba siphelile. Abantu bakithi kabahambe bayekhuluma nje wana lo uhulumende esethe bahambe bayekhuluma freely. Kabasukume abantu bakithi ngobunengi bayekhuluma iqiniso. Ukuthi lelo qiniso uzalithini uhulumende? Hayi, ayisiyo ndaba kabani leyo. Mina yiwo umbono wami ukuthi ayiphele indaba sikwazi ukuthi kathi yena uhulumende uthini ngalindaba. Ngoba nxa sesimtshelile kusho ukuthi sezasitshela phela yena ukuthi uthini ngalindaba. Eyiyona lokho isihlupha la namhlanje, sisehluleka lokulungisa izinhlelo zethu ngenxa yayo nalindaba. So ke mina ngithi hayi, abantu bakithi kabasukume bonke bahamba bayikhuluma iqiniso.
Abanye bayakhonona bathi bona induna zingabi yizo ezikhokhela lolu hlelo. Wena ubona zingaphatha kuhle na lolu hlelo njengoba sisizwa kuthiwa ezinye induna lazo zathinteka kumbhuqazwe lo? Ngobani kahle kahle ngokubona kwakho abangaqhuba uhlelo lolu kungabanga lokuthandabuza?
Liqiniso lelo ukuthi khona ezinye izinduna zakithi zichemile, kanti ke ezinye lazo zaphatheka ziphathwa kabi luhlelo lonolu olwegugura undi. Liqiniso lelo. Kodwa induna yithi iyala ilokhu ilamandla ilenhlonipho esizweni, iyala ilokhu ilenhlonipho esizweni esikhulu kakhulu, okuyikuthi abantu bakithi kumele njengobana ngitshilo basukume bangasayisabi lutho, bahambe ezinduneni zabo bafike bakhulume kwenziwa amarekhodi lawo. Akekho omunye umuntu engumbona ezamela abantu. Into esimbi kakhulu mfowethu ngeyokuthi ama-NGOs lawo sechemile amaningi, abantu abaningi sebechemile abaningi. Osokusenza ukuthi khona bengasabi ngisho lesisindo, kodwa izinduna zakithi mina mbona ziyizo kathesi engathi mina hayi, abantu bangakuma nazo bafike bakhulume iqiniso, abantu bakithi bangesabi lutho. Iwo umbono wami ngithi mina izinduna kazihambe ziyenza lolu hlelo, abantu bakithi bakhululeke bahambe bayekhuluma phambili kwenduna zabo abavele bephila lazo. Ambona.